Umkhokheli wanenhlanganiso uMnumzana Kulakwashe Zombe uthi ukusilela kokudla okubalulekileyo empilweni yabantwana ludubo olukhulu kuleli oludala ukuthi abantwana ikakhulu abangaphasi kweminyaka emihlanu abangena kusilinganiso sokungamachumi phose amathathu ekhulwini 26% bengaqhakazi i-stunted growth ngesilungu.
The National Nutrition Survey of 2018 indicated that 26%, so that is 1 in 4 children, shorter than their expected height.
UZombe uthi baphakathi komkhankaso wokuxwayisa abazali ukuba batholise abantwana babo ukudla okwakha umzimba ikakhulu phakathi kwamalanga ayinkulungwane 1000 days nxa besanda kubelethwa. Wengeze wathi umntwana kumele amunyise ibele likanina aze afikise iminyaka emibili kumbe edlule lapho njalo aqale ukuphiwa ukudla okufaneleyo nxa eselenyanga eziyisithupha kusiya phezulu. Ukudla lokhu kugoqela izithelo ezicholiweyo, umhluzi kumbe i-fruit juice ngesiNgisi, ilambazi lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye omama bathi kunzima ukumunyisa umntwana okweminyaka emibili ngoba kumele baphandele izimuli. Khona okusuka kudale ukuba bakhuphe abantwana ebeleni masinya sebenatha igula. Unkosikazi Lindwe Sibanda uyachasisa.
Ekuseni umntwana usafika imini kwabuya wenjani? Kuyake ngamunyanga kodwa ucabula umntwana uyalifuna. Kakulo umntu ongaza kanye ngeviki na kumbe ngelanga kanini na.
Amazwi kamasibanda agcizelelwe ngunkosikazi Tracy Mabiza.
Umntwana ngabe izinde 1 month kumbe 3 months sebemnika ipolisi sebemnika okunye okungayo. Ngelanga kade ikunike ibuhlupho sesihlala lapho. Kwabantwana abaningi osikunanzelileyo abaningi sebenamakhwashi bahlebele izitho ezithile. Abasakhuli benamathambo aqinile ngoba abamuyi.
Oqhuba umkhankaso wokukhuthaza ukwenziwa kuhle kwabantwana ekubulawayo uMnumzana Craig Nyathi uthi lolu dubo lubhahile kuleli dolobha kanye lasemhlubulweni weMandebeleni nje jikelele.
Isilinganiso sami sokuthi phakathi kwabantwana abangu-4 oyedwa uyatholakalele malnutrition. Okubangela malnutrition singakubeka ezigabeni ezintathu. Okokuqala yikuswela ukudla okufaneleyo okulungileyo lokwanelayo.
UMnumzane Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi omama bebekwazi ukudla okumele kudliwe ngabantwana ukugoqela okwesintu khona athi akumelanga kukhangelelwe phansi.
Ulwazi lokulima izilimo lezi silalo abadala bebekulima siyazi ukuthi kuhambelana lomumo womkhathi onjani. So kulula ukuthi sikugcina ukudla lokho sikulime sikuvune sikugcina.
IZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ithi njengoba iParliamente sokule ndawo yokumunyisela amabhizinisi kumbe indawo zokusebenzela lazo kumele zenze okufanayo. Ithi njalo kumele kuguqulwe imithetho abesifazana baphiwe ikhefu elide lokondla lokunakekela abantwa babo ukuze kuqedwe udubo lokungakhuli kuhle kwabantwana lolu i-stunted growth. Inkuthazo le isekelwe njalo nginobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ZCT uMnumzana Jafet Moyo yena othi basuka kude belela leli lungelo.
Besingathi sesiphumelele ukuthola ukuthi nxa ke indaba yematernity le ndaba yepaternity sesifumene phezulu sesitholile isingama convention ama countries athize kugoqela le Zimbabwe selike la ratify ake ama conventions e maternity.
IZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ixwayisa njalo labantu abadala ukuthi badle ukudla okulungele umzimba ukugoqela inyama lanxa nje bengamelanga bayandise imbida izithelo lokunye okungavikela imikhuhlane edalwa yikudla okungalunganga. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.